Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 9 kuNtulikazi 2024 ngoKipstube. Endaweni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abe khona okhangele ngamalungelo abantu, okhulumela abantu kuyo yonke indawo, hayi nje eZimbabwe, kuwo wonke amazwe eSADC, kuwo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika, kuwo wonke amazwe omhlaba.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi kumele iSADC ikhuze eleZimbabwe elikhahlameza abaphikisayo.
Makungenzeka ukuthi ngempela uba ngosephumayo, hayi kungaba into enhle, kulungele ilizwe lethu, kupha la confidence in the state ukubana kuba nomthungameli omutsha.
Kulabatsha abathi kumele osakhulayo adathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch isichothoze uhulumende weZimbabwe isithi uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu mahlayana phambilini komhlangano weSADC uzaqutshelwa eHarare mhlaka 17 ngokuncwabakazi. Kumbiko ewethule izolo, inhlanganiso le ikhuthaze abakhokheli bamazwe eSADC ukuthi baphumele egcekeni besole ukuhlukuluzwa lokubotshwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo. Ithi njalo ukubotshwa komkhokheli welinye lamacele SCCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe abangamathumi phose ayisitshiyangalombili 78 ngomunye womzekeliso wokuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. UTimba wabotshwa labanye bakhe besethezwa icala lokuphedla udlakela okuyinto abayilandulayo. Uhlaziya lolu daba uNtukamele Nkomo Studio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe njalo ekhankasela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu uMnumzana Evidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abe khona okhangele ngamalungelo abantu, okhulumela abantu kuyo yonke indawo, hayi nje eZimbabwe, kuwo wonke amazwe eSADC, kuwo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika, kuwo wonke amazwe omhlaba. Abalelihlo lokukhangela amalungelo abantu, abalendlebe zokuzwa lapho amalungelo abantu engaphathwanga kahle, baqakathekile. Ngakho ke lokho kwenziwa i-Human Rights Watch ukuthi ikhulume ukuthi kakube lokubonisana, lokukhuzana ngokuphathelene lokuphulwa kwamalungelo abantu, kuyinto eqakatheke kakhulu, kuyinto enhle futhi ukuthi siyibone ihlala isenziwa zinhlanganiso eziningi. Ngaleyo ndlela kuzaletha ukuhlonitshwa komthetho, ukuhlonitshwa kwe-constitution, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu izwekazi le-Afrika lonke lasemhlabeni wonke jikelele.
Ubona engaba khona yini umkhokheli weSADC ongachothoza uhulumende weZimbabwe?
Lanxa kungaba khona abangaba lensolo ngokwenzeka kwamanyamazwe eSADC, amathubo okuthi baphumele egcekeni omongameli besithi yes banibani lokho okwenzakala kwelakho ilizwe akuqondanga, yinto engasoze iyenzeke leyo. Abasebenzi njalo, kayisebenzi njalo iSADC, kayimemezeli lapho kukhona izinsolo. Bayasolana bebodwa, siyacabanga ukuthi bayasolana bebodwa nsitha behind closed doors ngesiNgisi. Angiboni ke ukuthi bangenza njengenhlanganiso ezizimeleyo bona bengabaholi, bababonisana bebodwa emuva ngale. Lanxa singakwazi ukuthi bazayikhuluma leyo ndaba, sekuwukuthemba nje ukuthi mhlawumbe angaba khona oyiphakamisayo, kodwa angiboni ukuthi ukhona ozaba lensolo, angiboni ukuthi ukhona ozayiphakamisa indaba yamalungelo abantu noma kukuliphi lizwe leSADC.
UMnangagwa uthi abantu bayabotshwa nje ngoba bazama ukuphehla udlakela ngesikhathi somhlangano weSADC. Kungaba kule qiniso elikhona yini phezu kwalokho?
Angilasiqiniseko sokuthi bakhona abafuna ukuthi bachithe kumbe batshengisele lapho kubanjwe khona umhlangano weSADC lapha eZimbabwe ngoNcwabakazi. Angilasiqiniseko ukuthi yinto ezakwenzeka. angila siqinise konjalo ukuthi into engaso ziyenzeke. Kodwa ke into eqakathekileyo ukuthi labo abafuna ukuthi batshengisele bavikelwe amalungelo abo ukuthi bakwenze khona lokho ngendlela esemthethweni, ngoba phela i-constitution yeZimbabwe iyakuvuma ukuthi kube njalo ukuthi abantu batshengisele lapho bengasuthisekanga khona. Siyakubona kuso sonke isikhathi emahlanganweni zeomhlaba ezihlukahlukeneyo, nxa kulomhlangano we-IMF bakhona abantu abatoyitoyayo abatshengiselayo, nxa kulomhlangano we-World Bank abatshengiselayo, nxa kulomhlangano lo lalwana ngokuhlukahlukana lawo. Angiboni mehluko-ke lapho ukuthi uma abantu bekwenza lokho besukuma ngokusemthethweni lokuthula njalo betshengisela belensolo kulokho abakusolayo, akufanelanga kube yinto embi leyo.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Gomo weStudio 7.
The Voice of America.
Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG ezile nsuku ezilikhulu isetshenziswa elizweni kukhanya ilokhu ilesisindo esikhangelekayo. Okwamanje idola leMelika lithengwa nge-13.69 zig. Ingcwethi kwezomnotho zithi uyazama ophethe ibhanga leli ukwehlisa intengo yempahla lokunye. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Imali yamaZig eqale ukusebenza ngemva kokwesula kwemali yama-bond notes eZimbabwe akayiqongi loba ukwehla isisindo okwethusayo njengalokhu obese kujayele ukwenzakala ngaphambilini kokwethulwa kwayo emkambo wemali. Ngesikhathi ephawula imali le, usibalukhulu wathembisa ukuba ibhanga leli kalisoze likhiphe imali enengi emkambo ngoba lokhu kulakho ukwehlisa isisindo sayo. Uhulumende waphanga waphuma lendlela zokusekela iziqondiso zakhe zemali ezigoqela ukubotshwa kwalabo abathenga lokuthengisa imali ezitaladeni ngenjongo ingcithi ezicungula ezomnotho ezithi incede ukwehlisa isiqubu sokugugudeka kwesisindo semali leyi. Iningi lengcithi zezomnotho zincome kakhulu usibalukhulu webhanga le-RBZ umnumzana John Mshayabanu zisithi nxa engaqhubeka ebeka indlela zokuqiniswa kwemali leyi, imali le kayisoze iphele isisindo. Enye yalezi ngcithi ngumnumzana Richard Sithole ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe yena othi indlela ezabekwa nguhulumende lebhanga le-RBZ sezisize ekwenzeni ukuba idola leli libe ngcono.
Siyakukhuthaza ukuthi uhulumende uyasebenza ukuthi abantu laba baphuthithe imali ngendlela ezingekho emthethweni babo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Economic Forum umnumzana Peterson Dube othi iZig lokhe lingagugudeki.
Ukubopha laba abatshintshayo izimali ezitradeni lokufaka futhi ilimit emalini eziprintwayo, ngibona ngani yizo izinto eziyenza ukuthi icurrency le ibingani iqinile ukudlula le kade silayo emalangeni adluleyo leyo.
Kodwa enye ingcitshi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi
akula lizwe elingaphumelela lisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, kufanele kudingwe indlela zokulungisisa umnotho wethu, iproduction yethu, ukwenza ukuthi imali yangaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha.
Umnumzana Melu Sibindi sakamuzi seHarare uthi eleZimbabwe kumele liphume lezinye indlela zokuqinisa iZig.
Kumele kube le ndlela ezenza ukuba uZulu Makhaza alithembe iZig elizweni leli. Okubotshwa kwabantu akungeke kuthathe isikhathi eside, njalo ngokubona kwami lizaguduka ukuphela iZig.
Abantu abaningi bathi kabayisebenzisi imali entsha ngenxa yobunzima bokusebenzisa umakhalekhukhwini abangabambi ngendlela eqondileyo. Abantu abaningi elizweni bathi sebekubona kungcono ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela ezigoqela idola leMelika, iRand laseSouth Africa kanye lePula laseBotswana. Kodwa uMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuba imali yamaZig ilakho ukugcina isisetshenziswa iyodwa eminyakeni emibili elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abathakazelela intshelelezane uThando Juma loVusumuzi Mkandla asebele sikhatshana basuka kwele South Africa badlula kwele Lesotho, Swaziland kanye leMozambique, sebelubhekise kwele Zambia kuhambo lwabo lokuya kwele Kenya. Besuka kwele Zambia bazadlula eMalawi lakwele Tanzania. Sixoxele uVusumuzi ngohambo lolu.
Xa sisuka eZambia sizosuka eLusaka silubhekise eMalawi siyongena neChipata Border.
Ye, akusitshela ukuthi vele uhambo lwenu lolu ngolwani?
Ukuthi sivakashele wonke nje amalizwe jikelele ase-Afrika, sifunde okuningi ngamasiko, sithathe lokho esingakusebenzisa, esingakuletha ekhaya, okungabe kubuhle nathi sishintshane nabakwamanye amazwe, sikhuthaze kwakhona ukuthi ama-Africans kwamele sikwazi ukuvakashelana njengoba sibona okhokho bethu bebengabantu kade bethanda hamba, kungakho sibona la sinamanguni jikelele kwelase-Afrika. So sithi lokho kudlela noma bungapheli ngenxa yokuthi sekunamabhoda manje, mabuqhubeke silokhu sifunde okuningi sivakashelane.
Selifundeni ngokuhamba kwenu eLesotho, eSwaziland, Mozambique, le ndaweni zibopho?
Eyi, sesifunde okuningi kakhulu. Nginganikeza umzekelo kwelase-Eswatini, indlela abantu baseSwatini abaphila ngakhona, indlela esiyithandayo. Uma singabheka izinto ezizinikezwe ngumdali like ama-Water Springs, amaningi wakhona abantu bangena mahhala. Sengisho indawo ezifana nabo-Vic Falls bekwamele ukuthi uZulu angene mahhala ngoba into esayinikezwa umdali, and akumelanga kube khona umuntu ozathatha imali as in ama-revenues. So into esayifunda kakhulu eSwatini, and futhi ngabantu abagxile kakhulu phakathi kwamasiko wabo.
UVusumuzi lijaha likaDando Juma abachova intshelelezane besiya kule Kenya. Ubexoxa leStudio 7 eseVictoria Falls. Siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu weNATO oqale namhla kule Melika. Abezindaba abeReuters babika ukuba kuzakhulunywa kabanzi ngokwenziwa neleRussia kwele Ukraine. Bayakhala kwele Ukraine lapho eleRussia libhombe isibhedlela sabantwana kwabhubha abantu abangamajumiphose amane 37, abanye balimala okumangalisayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba udaba lolu selusezandleni ze-United Nations. Ele Israel ihlasela ngamandla eGaza ukulabantu abaningi abahlala ezindlini ezidilekileyo. Inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ithi kumele uMongameli William Ruto wakwele Kenya amise umsebenzi ezinye iziphathamandla zikahulumende ngesikhathi beqhubekela phambili betshengisela abatsha besola uhulumende wakhe. Weziphathelane leMelika.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi akasoze ehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lukamongameli lapho azancintisana khona lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngemva kokuba uBiden engaqhubanga kuhle kungxoxompikiswano yabo yakuqala. Yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi abavoti bakubona njani lokhu. Umkhankaso kaBiden uphikisana lenkuthazo yokuthi uBiden adedele omunye kulolu khetho ndela kungaqhubi kuhle kwengxoxompikiswano sekubhadalwe izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola i-$50 million eyokukhankasa kumisakazo ngenyanga kaNtulikazi njalo kuqiniswe umkhankaso kuyona liviki. UBiden utshele abakade bebuthanele umkhankaso wakhe eWisconsin ngolwesihlanu ukuthi uzaqhubeka ngalumkhankaso. Ozavota uSabrina Jordan uthi uBiden ulokhu elamandla okukhokhela.
I won't say defiant, but somewhere between consistent and defiant, he needs to let people know. And he did today that he ain't going nowhere.
Akumelanga aguquke, kumele ahlale enjalo. Angeke ngithi ayekele ukulalela uZulu. Kodwa kumele abe phakathi laphakathi. Kumele abatshele abantu ukuthi akayindawo njengakwenzileyo namhla. Njalo xa kungela lutho oluguqukileyo, ngizamvotela.
Omunye ozavota uJonathan Lustig ube ngakabi lecele aselithethe.
The physiology that he displayed, he is not the same man. You can't turn back. We're not getting younger.
Isimo sakhe siyakuveza ukuthi usentshintshile, akula kubuyela emuva. asikhuli sibuyela emuva awungeke ulwisane lokuluphala
ukubona uBiden esaqhubeka ngomkhankaso ngemva kwengxoxompikiswano akuphi ithemba kulunga lama-Democrats elizavota u-Ellis Johnston.
I don't feel confident in Joe Biden's ability to win this election and that makes me very afraid.
Anginathemba lokuthi uBiden uyenelisa ukunqoba kulolu khetho njalo lokho kungichiya ngilokwesaba.
Abasekeli bakaTrump bona bathi ukungaqhubi kuhle kukaBiden ungxoxompikiswano ukuqinisa imibono yabo eyokuthi uBiden kangeke enelise ukubusa njalo okweminye iminyaka emine. Umvoti weCalifornia uLamont Pearson uthi
there's nothing that can come out of Joe Biden's mouth to make me think anything other than what he's already shown me, as well as Trump.
Akula lutho olungaphuma emlonyeni kaBiden olungaguqula lokho asengitshengise khona bonke lo Trump.
Indlela uBiden aqhuba ngayo ukungxoxompikiswano iyingxenye nje kuphela yokwenzakalayo ukutsho omunye umvoti weGeorgia uJeffrey Tanarelli.
I think Joe Biden is very passionate and very intelligent. I think he did not perform well because he did not meet expectations.
Ngibona sengathi uBiden uyalithanda ilizwe lakhe njalo ungumuntu ohlakaniphileyo. Ngibona sengathi kaqhubanga kuhle ngoba wayengenelisi ukwenza okwakukhangelelwe futhi indlela aqhuba ngayo iyakuveza obala lokhu.
Ukuswela amandla kwakhe kuchiya omunye umvoti weWashington DC uHala Sobolevic esamukela umqondo wokuthi adedele omunye.
It was kind of clear to me that maybe Biden's not as with it as he used to be, and I think I'd be supportive if someone they put up another candidate rather than Biden.
Kube mgceke kimi ukuthi uBiden akaselawo amandla njalo ngingasekela ngcono ibandla nxa lingafaka omunye umuntu endaweni kaBiden.
Nxa ama-Democrats ezakhetha omunye umuntu ukuthi athathe isikhundla sikaBiden kumele akwenze lokhu ngokuphangisa kutsho umvoti weMichigan uLexis Zaydan.
There's a lot of conversations that need to happen within the next, you know, month around what could the Democratic Party do to bring all of its, you know, fractured vote like it's
kule ngxoxo okufanele zenziwe kunyanga ezayo ukuthi ibandla lama-Democrats lingenza njani ukubambanisa amalunga alo lilungiselela ukhetho. Nxa lokhu kungenzakalanga uTrump engabusa.
Umsekeli kaBiden azangena laye kukhetho uKamala Harris ngomunye wabangadedelwa nguBiden kulesi sikhundla kodwa lokhu kulakho kungasebenzi kutsho umvoti weCalifornia uStephanie Bowers.
Kamala would take over, which I would love, but I also think with the world being the way it is, all the prejudice going on, that Trump would probably beat Kamala more so than beating Biden.
UKamala ubengathatha okuyinto ebengingayithanda kodwa okusemcabangeni yabantu ukuthi uTrump enganqoba uKamala ukwedlula uBiden yikho okungamisa lokho.
Ngesikhathi umkhankaso wama-Democrats uqhubeka usekela uBiden, umkamongameli unkosikazi Jill Biden uzaqhuba umhlangano lemuli zebutho ezigabeni ezintathu kuyona liviki njalo kuza kuba le mihlangano labavoti eTexas leNevada ngesikhathi kukhangelelwe umhlangano omkhulu owe-convention ebandla lama-Republican. Udaba loluqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA iScott Stearns lalwethulelwa yimi uDabakancube owe-Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulaba jaba fisa ukuba umuntu uzangena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni kube ngosakhulayo hathi abantu abadala ukanya besekhuleka ukubuza kuhle eZimbabwe. Ubika uTopias Mutsingwa.
Omunye wabalombono lo ngumchele Mtawarira osakhulayo ohlala eHarare.
Kodwa makungenzeka ukuthi ngempela uba ngosephumayo. Hayi kungaba into enhle kulungele ilizwe lethu. Kupha la confidence in the state ukubana kuba nomthungameli omutsha.
Baningi abatsha abalesifiso lesi abathi sesifikile isikhathi sokuthi bonke abakuntanga kamnangagwa bededele abatsha ngoba eZimbabwe lidonsa nzima kwezomnotho kanye lezombusazwe. Kulabanye njalo abathi kungeke kwenzakale ukuba osakhulayo athathe isikhundla sikamnangagwa. U-Eric Gono okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kaboni abatsha bengena esikhundleni somkhokheli we-ZANU-PF abalwa impi yenkululeko besaphila.
ZANU-PF libandla elizonda ontanga. Nxa ufuna ukubona inzondo ye-ZANU-PF kubontanga uyaboniswa ngendlela abancitsha ngayo abasakhula imisebenzi ngendlela abangelandaba lokuthi intsha iqedwa ngama-drugs. Nxa ngabe engatshiya lubaba mboni ngani kuzangena elinxegu futhi amboni kusuka ngumuntu omncane ozamela ibandla lonalelo ekhethweni.
Abaningi abasakhulayo abakubandla leZANU-PF balile ukukhuluma ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi umnangagwa engasuka esikhundleni. UMunashe Mdutsa uthi ibandla leli lilakho ukuguqula isisekelo sombuso welizwe ukuze umnangagwa ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028.
Ngoba into esikhangelele kakhulu asondaba zombuso neminyaka yomuntu ayispenda esibusweni esikukhangele imisebenzi lo mbono kapresident ofuna ukuthi lizwe liphumelele.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ingumqondisi wenhlanganiso e-The African Cause Trust uMnumzana Elton Ziki uthi amalunga wonke ebandla leZANU-PF alakho ukungena esikhundleni esizatshiywa ngumnangagwa.
Bafanti bekhangele ukuthi lo obuye uzobusa uyakwenzisisa na umbono wokuthi sonke njengelizwe siyangaphi.
Abakhona njalo abathandabuza okwethulwe ngumnangagwa othi usefisa ukuyaphumula. Ugono uthi umnangagwa kathenjwa ngitsho lakancane.
Ngowami umbono mina angikuboni kuliqiniso ngokumazi kwethu njalo ngendlela angena ngayo esikhundleni lesiya. Umuntu ofuna ukufela khona njalo ngananzelela akusinsuku ezingaki chayisa abama-ministers islogan sakhe sona leso sokuthi 2030. So mina angikuboni ezaphuma esikhundleni ngendlela akhuluma ngayo.
Kodwa uMemory Ndlovu osakhulayo osekela ebandla leZANU-PF uthi yena ubambe elikantulo.
Labo abathi umongameli engaye emuva ngalokho akukhulumileyo angikholi ukuthi bayamazibilo omnangakho. Lo ngumuntu oyenza konke akuthembisayo.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kuyaxokozela okwamanje kubandla elibusayo kulandela okwethulwe ngumnangagwa othi uzasuka esikhundleni kudingwe umkhokheli omutsha ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028. Abanye bathi isikhundla lesi silakho ukuthathwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kumbe indodana kamnangagwa ayithembikeyo ezamvikela isikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTopias Mutsingwa.
Womanje sokusikhathi sabalaleli.
Studio 7 njani lonke kuzindawana, themba siphile sonkeni. Kanti ke thina ngapha eMzingwane constituency sinohlupho namaphosta ethu esesigodini, member in charge and company lamaye amaphosta akhe ababophi isigebenga, siphela ezigebenga, size siphile kanye nabadlwengule badlungula abantwana abancane. Into bayenzayo bathatha bangabophi umuntu abavuli idokhethi icala liqiniswa sethiwa imali edinga imali hlobo sibe lizemkhipha size sivule idokhethi lapho liyithwela khona imali ngaba yi-one month ngaba yi-three months yabo umntwana esiyekiwe sephandle. So kuyamangalisa ke khona lokhu uthi uphoupholu nyathi xa engakwazi abekwazi uphoulu nyathi abekwazi khona lokho iZANU-PF yonke ayibekwazi khona lokho kuthi yiwo umbuso ewufunayo yini nalowo. Abezak sizabathinta ngendaba yenzakalo esigodini. Abezak Zimbabwe Anti-Corruption sizawuyithinta. Be careful member in charge esigodini and your company ma-date one day. Sikhathele ngani, khathele ngumbuso weZANU-PF lowo obugwelegwele lo MP wethu simcina didekukhampena sesimbole ezifeni kuphela ezifeni zabantu beZANU-PF kuphela kuphelile ngayo. Siyabonga.
Kodwa yena president bani ofana lomnyangako isitende ukuthi adingele abantu ukudla yena uyabadingela izikhali zempi. Simbonile seSouth Korea, simbonile seRussia esiyadinga izikhali zempi isitende ukuthi abadingele ukudla. yenu badingeri isikhali zokuthi ababulale azikatshela abantu abangathi ufuna ukulungisa yena siyabadingela isikhali zokuthi ababulale laba bacabanga impi kuphela akula nto abayicabangayo lapo bacabanga ukubulala abantu kuphela njengalokhu abantu bebulawayo day night ngulawo mnakabo abantu besathunjwa ngensuku zamanje abantu besabotshwa bengelacala ngensuku zamanje kodwa yena utshontsha kangako umnankabo kabotshwa abantu bezalukhifa batshontsha kangako kababotshwa sikhuluma ngabantu esibaziyo ugawulela bojosezithuma naye umnankagwa esimazi ukuthi uyatshontsha kodwa kababotshwa amasela labulala ilizwe la izwe liphelile liyaphela nakuya ngobusela bukamnankabo
salubonani Studio 7 nabalaleli lo okhulumayo nguDubi Sibongo ngisuka eGlasblock number 2 igama lami ngingumgcini ngikhuluma nje namhlanje kade ngagcina ukukhuluma la kuStudio 7 kodwa kukhona engicela ukucaciselwa ngakho kancane endaweni yangakithi emakhaya kuyakhiwa idamu lelo damu kuthiwa lizosiza iBulawayo bathi iGlasblock Dam ngokunjalo asinankinga nakho lokho kodwa inkinga esinayo sizakhamisa besifisa ukwazi ukuthi sicaciselwe ukuthi kuqhubekane inhlelo zakho nazimi njani la masimu le mizi sakhile njalo nkantu uma umuntu esakha usuke sakhele isizukulwane esizayo kazakhele yena manje siyabona kuyaqala kuyakhiwa kodwa thina sizakhamiza sicelwa lutho ukuthi imizi izophuma izosiwaphi amasimu wethu ayadliwa kuzophilwa kanjani bengicela uze Studio 7 engizwa mkhuluma ngisize lapho ukuthi yiziphi inhlaka okumele siye kuzo noma nina lingasizwela kuphi ukuthi ngoba kusakhiwa idamu kungani singacaciselwa ukuthi idamu lakhiwa ligcina kuphi yiphi imizi yabantu esuswayo ngoba ngicabanga ukuthi abantu sivestile sakhile sifuyile siyalima kodwa sitshelwa lutho ngokuthi kwenzekani kuqhubekane sifuna sokuyakhiwa nje sokuyakhiwa kulithuli laphaya asivimbi intuthuko kodwa sifuna nathi sibe lolwazi njengezakhamizi into esuke iqhubeka esigabeni sakhithi ngiyabonga ngicala isizeke sifunise ukuthi siya kuziphi inhlaka noma nisifuzele ukuthi basicasisele na ukuthi kuqhubekane njalo sicela ukuchasisele
Studio 7, Studio 7 ninjani? Hayi mina ngiyaphila, ukhulumayo Ayanda Ndlovu. Ngokuzala ngizala eCholocho ngaphansi kwenduna uMsigwane. Bengifuna ukuletha lolu daba Studio 7. Onuzisa ubuhlungu kakhulu ngominista wakithi ocoshiwe ecotshelwa amalungelo akithi, abantwana bakithi ezikolweni. Abangatholiyo ukuthi kade sekusuka abantu abasuka khona le eHarare beze bezofundisa kithi eMathibeleland. Kambe ngabe kuyinto enhle shoko ukuthi besuke khona le eHarare bezofundisa eMathibeleland. Asina nkinga lokuthi bezofundisa kithi eMathibeleland kodwa befundisa kuma high education, hayi eprimary. Ngoba eprimary abantwana basasebancane basadinga ukuthi befunde ngolimi labazali babo, hayi ngolimi lwangaphandle abangalwazi. Kuyaso into enhle Studio 7 kodwa into esiyibonayo ukuthi kunje kade asiboni abantu bemsupport uminister ngento ade yenzile. Ndaba ukuthi minister ube ngawayiphi iphathi okanjani kodwa into ebesifuna besifisa ukuthi umthakazi uma suzwa into enjengale usukume uncedisane layo uminister ulwe layo uminister umlwelo obe ilungelo labantu abethu limoshakele liphelile alikho kathi sisebenza nzima sibhadale izimali sibhadalele ukuthi abantwana bezikolo kodwa yathi uthi uyafika esikolo sakhona noma uthi uyabheka amabhuku omntwana uzothola umntwana into ebhalayo vele ayi-understandeki umntwana akakwazi ukufunda nje igama lakhe kuyinto enhle leyo Studio 7 into besicela lisifuze yona kuba baba ugawule abathuliwe manje atlezi sibezo behlala besupporta ngento zezanpf
laba ngabalaleli be Studio 7 njengakhohlwa ukulalela uhlelo lwabatsha olwethe connection olulandelayo singahlukanisi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi kumele isadiki khuze eleZimbabwe elikhahlameza abaphikisayo. Kulabatsha abathi kumele osakhulayo athathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni kungakafiki ukhetho luka-2028. Ye lingakhohlwa ukuthi lilakho ukusixhuma ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ulivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKips Dube. Lilale zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.